isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuNcwabakazi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje ontanga baphumile ngobunengi bezotshela uRita Makarao lezekhekhe ukuthi asoze sivuma tshontshu khetho. Sibhale incwadi eyade siyiletha lapha kuzekhe lokhu kwenziwe libandla le-MDCT. Phakathi kwencwadi leyi siyatsho ukuthi indaba leyo abathi proof of residence kasiyifuni ngobontanga kabasebenzi kabalazindlu.
Abasakhulayo bebandla le-MDCT bayatshengisela kobulawayo besola ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission.
Angiboni impela ukuthi kukhona okuzaba lotshintsho khona. Ngoba bathi uyakhangela iSwaziland layo yathi ingena abantu beZimbabwe baba lama high hopes. Manje iSouth Africa vele yaziwa from the time of Thabo Mbeki ukuthi vele quiet diplomacy ngeyabo. So akulanto ezayenzeka vele.
Womhlangano weSADC oqala kusasa eJohannesburg ulakho ukugubuzelwa ludaba lukankosikazi Grace Mgabe obhekane lokubotshwa kwele South Africa ngecala lokutshaya omunye untombazana. Uhulumende sehlele ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe ukuthi libe likhefu njengendlela yokuhlonipha imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDCT besebenzelana labezinye inhlanganiso zabasakhulayo batshengisele kobulawayo namuhla besuka emavinkilini eBradfield besiya emahofisini ekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission bekhonona ngokusebenza kwalikomishini. Kuvika unompumelelo moyo.
Bafole bephethe amagwaliba alotshwe inkulumo ezehlukeneyo, bephethe nesiphamaso sebhokisi lokungcwaba imisebenzi emibi yezek, beqonde emahofisini abo lapho abavinjwe khona ngamapholisa ukungena kwavunyelwa inkokheli ezimbalwa lentathela izindaba ezimbili. Umqondisi wabasakhulayo kobulawayo kwi-MDCT uMlando Ncube uthi baqhube kuhle ukutshengisela kwabo bethi ukubhalisa ukuvota makungadingi incwadi eziningi.
Namhlanje ontanga baphumile ngobunengi bezotshela uRita Makarao lezekhekhe ukuthi asoze sivuma tshontshu khetho. Sibhale incwadi eyade siyiletha lapha kuzekhe lokhu kwenziwe libandla le-MDCT. Phakathi kwencwadi leyi siyatsho ukuthi indaba leyo abathi proof of residence kasiyifuni ngobontanga kabasebenzi kabalazindlu kabalama-accounts kabalama-zesa bills, so sithi kayisuswe.
Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kwi-MDCT uNkosazana Sithabile Mlilo uthi baze ukuzofuna ukuba izeki isebenze ingela hlangothi oluyilawulayo.
Ngoba sibuye sazodimanda esikufisela khona from izek, in which sifisele ukuthi khona izek ibe yi-independent board eyabiza ukukhanyela ama-elections ingela anyone oyabe eyi-influencer. So khonokho besikukhanyelele kakhulu ukuthi khona njengoba besibhala i-petition njengabontanga ukuthi khona sihambise i-petition leyo. URita Makarao simzondele sibili.
Ukhansila kaWard 25 uMnumzana Mzamo Dube uthe abasakhulayo benze into enhle kakhulu, bayakubongela ukutshengisela lokulobela izek imfuno zabo.
Abantwana benze into enhle kakhulu, siyakubongela lokho. Umsebenzi wamayouth ukukhuthaza abadala ukuthi into engalunganga kumele ilunge.
osakhulayo obemele inhlanganiso yethajamuka umnumzana Thakunda Matsano uthi bazavikela ivoti yabo ekwebiweni libandla elibusayo.
We are in solidarity with ama youth aloli iku inkululeko elizweleli. Siyakwazi ukuthi lina we have been in the trenches and into esifunayo ukuthi kube lama voti azayenza ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke. Thina ezitshajamuka sithi nga izeki ingareformanga, nga izeki ingayenzanga esikufunayo ezama youth aweZimbabwe. Sizayenza ukuthi bakuyenze esikufunayo befuna bengafuni. Siyesabi, asiyesabi. Siza defend ivoti yethu.
Umnumzana Eric Gono we Concerned Citizens of Zimbabwe utheba sona ubudlelwano bezano PF lezek obuphazamisa ukusebenza kwecommission ile.
Njere Concerned Citizens of Zimbabwe, we are very much worried with the EZEC which is turning into an extension or a branch of ZANU-PF.
Umnumzana Mqondisi Moyo omele iBulawayo Youth Arise uthi abanazindlu ngakho ke abafuni imigoqo yokuthi kumele babe lobufakazi balapho abahlala khona andubana babhalise ukuvota.
Thina nje Bulawayo Youth Arise sithi kuZEC, we are giving you this message ukuthi bekwazi ukuthi as youth bakwaBulawayo are not satisfied ngendaba yeproof of residence. Asifuni iproof of residence, asilazindlu. So please, as a full proof of residence.
Abasakhulayo basola kakhulu ukusebenza kweZEC njalo lomqondisi wayo unkosikazi Rita Makarau osengathi umele ibandla elibusayo yena eyisiqhatshwa. IZEC iphiwe iviki ukuba iphendule imfuno zabasakhulayo njalo ibekwazi ukuba ukhetho oluzayo ngeke lwaqhutshwa konke lokho kungalungiswanga. Amapolisa abekhutshwe ngobunenye ukuyalondoloza ukuthula njalo abasakhulayo bafole ngokuthula akula oke wahlukuluzwa. IZimbabwe ilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo, labantu sebelinde ukubhalisa ukuvota kodwa imitshina ezasebenza ekubhaliseni abantu lokhe ingakabi khona osokulethe ukuthandabuza kuZulu ngendlela iZEC esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umhlangano weSADC oqala kusasa eJohannesburg kwele South Africa ulakho ukugubuzelwa ludaba lukankosikazi Grace Mgabe obhekane lokubotshwa ngecala lokutshaya untombazana amtholela amadodana akhe amabili eJohannesburg. Ele South Africa libikwa lihlela ukupha unkosikazi Mgabe isivikelo sokuthi angabotshwa esediplomatic immunity. Kungelani lokuthi ingcitshi kwezomthetho ziphikisana lalokhu. Kubika uBenedictine Hlapho.
Kubikwa sesikusibanga esiphezulu inkulumo phakathi kwahulumende kwele South Africa lweZimbabwe ngodaba lokuthi unkosikazi Grace Mgabe angabotshwa ngecala abhekane lalo lokutshaya owesifazana wakwele South Africa. Ibandla leDemocratic Alliance elikhuthaze unkosikazi Grace Mgabe ukuthi athathe amapasipoti akhe onke omabili awaphe amapholisa ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akasoke abaleke. Sekuvela imbiko ethi izinkulumo seseduze lokuphela njalo ukhangelela ukuthi South Africa ivume ukunikeza unkosikazi Grace Mgabe uxolo phansi kwesivikelo esiphiwa isebenzi zikahulumende ezethekelela amanye amazwe zimele uhulumende wazo. Le yinto ezadala umsindo omkhulu njengoba ingcitshi kwezomthetho zisithi lokho kuyabe kungekho emthethweni. Njengoba unkosikazi Mgabe wangenela izweni esebenzisa ipasipoti yabantu bonke hatshile evikelayo. Kusenjalo inkokheli zamazwe eSADC seziqalile ukutheleka kwele South Africa zizongena umhlangano weSADC wamalanga amabili oqhutshelwa esikodlweni ePretoria. Umongameli Mgabe ngomunye wenkokheli esezikhona ezilandela umhlangano. Udaba olusemqoka emhlanganweni walonyaka yikuthi amazwela angasebenza njani lamankampani azimeleyo ekuthuthukiseni umnotho wawo. Kuzaxoxwa njalo ngamanyathelo asethethwe ekuletheni ukuthula eLesotho ngemva kodlakela olukhokhele kuthini kuqhutshwe ukhetho olusanda kwenzakala. Akukho kusetafuleni okuzakhulunywa ngeZimbabwe lobanje okhangelela ukuthi iSADC yaziswe ngokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. kodwa izalwane zeZimbabwe zithi akukho ngitsho lokugodwa osekwenziwe inhlanganiso yeSADC ukusizana leZimbabwe inkingeni zezombusazwe ezihluphayo lizweni okweminyaka kusukela ngo-2000. ISouth Africa ukhangelelwe ukuthi kulomhlangano ithathe isihlalo sale inhlanganiso ebesiphethwe iSwaziland. Kodwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi alukho usizo iZimbabwe ezaluthola kuSADC.
Angiboni impela ukuthi kukhona okuzaba lotshintsho khona. Ngoba uma uthi uyakhangela iSwaziland la yathi ngena abantu beZimbabwe baba lama high hopes. Manje iSouth Africa vele yaziwa from the time of Thabo Mbeki ukuthi vele quiet diplomacy ngeyabo. So akulanto ezayenzeka vele ngama issues eZimbabwe.
Leyi into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlamleli Moyo yena uthi ezinye zenhlupho ezimomothele eZimbabwe kathesi zibangelwe ukumbambatha izinto kwenhlanganiso yeSADC.
Kunje nje sigcwele emazweni sigcwele iganga lonke akulanto ekhanya iSADC iluma iphozisa. Abalaqiniso benza sengathi bayalungisa kanti konakala amandla ngoba bathi izinto zife eZimbabwe yet there is akulanto efe kugcwele icorruption lokhu lalokuyana okungakufika leli thuba sokulungisiwa kodwa lokho kuqhubeka ngamandla.
Ngakolunhlangothi omunye njalo weZimbabwe unkosazana Velile Dlolo uthi yena ulalo ithemba lokuthi eleSouth Africa lizathatha amanyathelo lokusiza eleZimbabwe.
iSADC ayikaze isisize ngalutho thina. So iSouth Africa siyacabanga ukuthi ingase siza ngoba yiye ebheka uhlupho lwethu noma sesezinkingeni sibalekela la. I think nabo bazozama ngazo zonke indlela ukuthi basisize sibuyele ekhaya labo bathola ukuphumula.
Kusenjalo umanyano wenhlanganiso zamazwe eSADC ozibiza SADC Democracy Forum uthi amalunga awo azatshengisela kusasa ngoba lawo engasuthiseki ngendlela iSADC ekhokhela ngayo. Bathi izwekazi ligcwele ngokuphulwa kwamalungelo oluntu kukoqela laseZimbabwe. Bathi lobanje kuhlukunyezwa kwentatha ezindaba labamabandla aphikisayo sekuqalisile phambi kokhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe, iSADC izavala amehlo lendlebe iziyevumbuluka isisithi ukhetho belukhululekile. Abanye bathi South Africa nxa izimisele ukuthi ekungeneni kwayo akusoke kwephulwe amalungelo oluntu emazweni eSADC kufanele ivumele ukuthi unkosikazi Grace Mugabe abhekane lomthetho ngecala lokutshaya kabuhlungu owesifazana wakwele South Africa. Lokhu kulandela amahungahunga athi uhulumende weSouth Africa uhlela kwethula isinqumo sokuthi unkosikazi Grace Mugabe uvikelekile ekubotshweni kwele South Africa. Lobanje kulubofakazi bokuthi akasebenzisanga ipassport emupha leso sivikelo ngesikhathi engena elizweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Silokho sikudaba lodlakela lukankosikazi Grace Mugabe, isizalwane zeZimbabwe eziningi zithi akumelanga unkosazana Gabriela Angels owesifazana owatshaywa ngunkosikazi Mugabe avume ukuhlawulwa unkosikazi Mugabe phandle komthetho. Asizweni abanye babantu abakhulume lamuhla kuhlelo Zimbabwe Today kasixoxeni abagoqela umnumzana Bongani Mlaka Ndlovu lo nkosazana Promise Masuku bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngesimo sengakhulumela nemiya namisa ibingasakhulumela likantombazana. Yebo ngabantu vele kunokwenzakala ukuthi kuthole noma sithi sifanisele nje ukuthi hayi inkomo zidlile emasimini zobadlila amabele. Isikhathi sesihambela ngeke sisawalima kamanye amabele bengizothatha ke lokho kungasenani. Noma abanye besevuzuka bangibhekele eceni bethi hayi ma usuthatha imali usuziluzisa isithunzi uyaluzi ngedignithi kube into ezikanjali. Imali bengizoyithatha ngoba angazi ukuthi kuzokwenzakala phambili. Mhlawumbe nasekhothi lapho-ke uzophuma ugrayesi angagwesi. So bengizoxoxisana nomntanami ethi hayi-ke mntanami wayethi uyaxolisa lo mama-ke ongasenani akusale nje sesithatha lokhu ongamasenti nathi sizophetshaphetsha lapho kumele siphethe khona.
Silo baba lapha ecingweni sizokuthi umbani ngumama kuthiwa ngumama.
Khuluma noPromise Masuku.
Ulubona njani udaba lonke lolo?
Udelele kakhulu lokhu ngokukhombisa khona ukuthi izini eZimbabwe labomama abesifazana bayahlukunyezwa. Akulanto elungayo. Akaboshwe ephula umthetho weSouth Africa kwelinye ilizwe.
Mhm. Kodwa ngabotshwa phela untombazana lo kasoza thole lutho phela mama.
Akubotshwe yena uvesi lo. Ya udelele kakhulu, udelela eZimbabwe azodelela la ngapha. Bekungamelanga ukuthi amshaye lo ntombazana, bekumele ukuthi abakhuze, akhuze umntana wakhe lo umfana.
Kodwa ubona ngazani unkosikazi Grace Mgabeni bangamthela vele entilongweni? Kwenzakala khona?
Hayi angazi ke lapho ke. Kodwa ngombono wabantu vele abantu bonke vele udelele kakhulu.
Nxa ukuthi edeleleke kanje kumele kulungiswe njani?
Bona ngapha eZimbabwe ungathaya umuntu uyavalelwa akoro afindiswa.
So,
lakho kumele kube njalo.
Kodwa ngase sikhangela icala leliza phela njani?
Lapho ke angazi ke kulaba abomthetho ukuthi bona bazokumisa kanjani.
Kungahlupa yini?
Kungahlupa ngoba into ayenzileyo ayikho right.
Lo nkosazana Promise Masuku lo mnumzana Bongani Mlaka Ndlovu abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today lo Gibbs Dube wa Studio 7. Ku Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili ngodaba lukankosikazi Grace Mgabe obikwa etshaye unkosazana Gabriela Angels untombazana amtholele amadodana akhe ehoteleni kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Spain athi sebophe umuntu wesine onakanelwa ukuthi uphatheke kusehlakalo sokuhlaselwa kwedolobho leBarcelona ngabacatshangelwa ukuthi ngabesimoslem abedlulisa amalawulo izolo. Kufe abantu abalitshumi lane kulesi sehlakalo. Uhulumende weZimbabwe sehlele ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ukuthi libe likhefu njengendlela yokuhlonipha imisebenzi yakhe, okuyinto esichotozwe kakhulu ngabantu abaphikisana lombuso kaMugabe. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo utshele intatheli zindaba eHarare namuhla ukuthi usuku lukamhla ka 21 Nhlolanja solulikhefu elaziwa ngokuthi iRobert Gabriel Mugabe National Youth Day kusukela ngomnyaka ka 2018. Lokho kutsho ukuthi akusasetshenzwa njengakwamanye wonke amakhefu agoqela esisanda phuma kiyo athi ele Heroes Day lele Defense Forces Day. Abaphikisana lombuso weZANU-PF basole kakhulu inyathelo elithethwe ngohulumende leli besithi uMugabe kayisumuntu omele akhunjulwe ngalindlela, nanku enguntando kayiphikiswa, kanti njalo uZulu weZimbabwe udla luklubhu ngombuso wakhe omubi. Omunye waba lombono lo ngumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Siyakudinga okuhle okungakwenziwe nguRobert Mugabe kuleli lizwe. Ikakhulu ngikhulumela thina esivele emathebeleni le-Midlands esilokhu sibuhlungula namhlanje esingasoze samxolela uRobert Mugabe ukuthi ukubulala nje abantu abangelasono, abantwana, lezalukazi, labafazi, lamaxhegu, abantu abangalazikhali okuthiwa zi-defenseless unarmed civilians. Khonokho sifica kunzima ukuthi ungamala phana uthi wena uyambonga umuntu lo kule nto ayenzayo emhlabeni. Sikubeke eceleni khona lokhu, sikhangele ukudubeka okwenziwa ngabantu belizwe lenaleli, ikakhulu ngakithi emathebeleni. Abantu kuyadutshekwa, kuyalanjwa, abantwana kabasebenzi, ilizwe libuyele emuva lichonile akula ntuthuko akula nto ethengisa ingqobela phambili yikho uthi abantu bamkhumbule nani bamkhumbuleleni nxa kuthiwa lilanga lakhe lokuzalwa babemkhumbulelani akula mpendulo engabe kasobali ukuthi abantu bangamkhumbulela lokhu okuhle akwenzayo iminyaka engu-37 lokhu angenayo embusweni abantu siyahawula kuleli lizwe kuyadutshekwa abantu bayesaba khona ukwesaba nje ukuthi ukukhuluma lezi engizikhulumayo abantu abaningi bayesaba asikhululekanga yiko nxa abantu bengakhululekanga phezu kwalokhu kwachitha igazi labantu bethu bafuna ukukhululeka bangathi simbongeni uRobert Mugabe
khona okungani bemkhonza kangaka umgaba abantu bezanu PF sibonile yebo iuniversity leyasebeyisungulile okuthiwa yiRobert Mugabe University nanku sokule khefu likamongameli Mugabe bafuna njalo idamu letokwemkosi liphiwe igama likamongameli Mugabe kuyini okwenzakalayo lapha ikukhonza idlozi lisaphila na
angithi siyakhumbula abaningi abakhokheli bezanu besithi umgabe ngunkulunkulu wabo umgabe ngujesu wabo ngezinye indlela lokhu esikhala ngakho thina kababuboni kuyizinto eziqakathekileyo ukuthi nga ziyalungiswa elizweni ngaleli sebekhangela ukuthi sesiya kufa
umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngumkhokheli webandla le-ANSA sixoxelaye ekobulawayo Abachayeli abangena lokuphuma kwele Zimbabwe sebencome inyathelo elithethwe luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqoqwa kwemali olwezimra olokuqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuhlawulisa izimota ezingena elizweni kubika uMartini Ngwenya
Abachayeli abasafoli isikhathi eside emncelweni wePlumtree belinde ukuthi imota zabo zidluliswe lokhu kulandela inyathela lezimra lokuqala ukusebenzisa imitshini yakulezi nsuku yamakhompyutha ukuhlawulisa abatshayeli imithelo yezimota ekuqaleni abatshayeli kade beloba kumaphetshana ukuthi bahamba imota enjani izimra ebesisitsho ukuthi kumele bahlawule umthelo wemalini kodwa khathesi imitshini yamakhompyutha yiyo esisetshenziswa ukungenisa ukuphathelana nemota ukuze abatshayeli babekwazi umthelo okumele bawubhatale abatshayeli abade bedlula emngceleni wePlumtree bathi yikho okufanele kwenzakale ngensuku zalamuhla
yiyo indlela okumele kusetshenzwe ngayo ngalezi insuku zamakhompyutha hatshi obekusenzekala ngemuva ofica ubhala kuthatha isikhathi eside
kukanti u-Aaron Moyo laye ongumtshayeli uthi kuyancomeka wenziwa izimra noma nje ekhonona ngemithelo engapheliyo
kuyinto eqondileyo ngabe kade baqala ukukwenza kodwa kusihlupha imithelo eminenginengi esiyihlawulayo phezu kwalokhu siyahlawula imali kuma-toll gate
noma nje uhulumende esenza imizamo yokuthi isihambi zincedwa masinya emngceleni uhlupho lwemigoqo yama-roadblocks alunyakazi kulokhu kugcwele amapholisa endleleni phakathi komngcele wePlumtree kanye lakobulawayo istudio 7 ibale ama-roadblocks ayisithupha phakathi kweplumtree lakobulawayo noma nje urhulumente wathi uza kwehlisa inani lawo ngemva kokukhonona okwenziwa izethekeli eziza kwele Zimbabwe ngumathin ngwenya wendaba zestudio 7 ngisePlumtree
Woza Friday lamhlanje si lamalunga enhlanganiso ye Rise Up Chothoza Mfana okuyinhlanganiso ebunjwa ngamaqembu ahlabela umculo wembube njalo aphakathi kwamalungiselelo okuqhuba umbukiso womculo wembube kobulawayo
ngiyagithi 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 ngoma ngiyagithi Ishayen mafana bageti, ibamben mafana bancane nje, ishayen ibamben iqine
Umbukiso walunyaka njalo ngoyisibili owe-Rise Up Chothoza Mfana uzaqhutshelwa endaweni yobulawayo theatre mhla zingamajumi amabili lesithupha kunyanga kaNcwabakazi isikhulumeli senhlanganiso ye-Rise Up Chothoza Mfana uMayibongwe Madikgwa yena ocula leqembu leyokukhanya kwezwe uthi amaqembu acula umculo wembube azabe eyithaphuchiye ngalolu suku
uRise Up Chothoza Mfana ngohlanganisa amaqembu embo. Sikoqa kulo mcimbi ozaba khona eBulawayo Theatre lapho kuzabe kule show khona enkulu eyembo azabe hlangene ama group wonke kuzabe kule Black Mfolos kule Mpumelelo Shining Stars kule Great Stars amaqhawe enkosi Men of Influence ukukhanya kwezwe lesunduzi lokho ngokomnyaka wesibili sike sakwenza ngomnyaka oyivuleyo ngo-August inyanga lakathi sikwenza njalo ngenyanga efana nayo.
UMatikwa uqhubekele phambili wathi injongo yabo ngiyokuvuselela umculo wembube.
Bekungasekho khona kangaka ukuthi ubone amaqembu embube ehlangana esenza into efana nayo. Sinanzele kakhulu ukuthi umculo wembube usungumculo osubonakala ngathi usufile. Sasisinanzelele ukuthi njengoba usubonakala ngathi usufile sathi thina United we stand, divided we fall. Ikukuthatha sesibonisana sixoxisana ukuthi asiphumeni lento eyodwa siphakamisele umculo wethu.
Ilunga leqembu leGreat Stars uSamuel Dunga ugcizelele wathi bakhangelele ukuba umbukiso walonyaka uphumelele kakhulu njengoba lokho kungumnyaka wesibili uqhutshwa.
Muva lelo ngela show ede kubizwa kuthiwa ngembube endube ihlabela like emtchadweni bareka race sibone ukuthi imbube la yakwanisa ukubhukha iholu abantu bagcwalise phakathi. Into leyo siyibone ngoba sikwenzile last year kwaphumelele abantu basupporta ngendlela ephezulu. And then you believe ukuthi this year kuzabe kusezingeni eliphezulu langendlela lathi amatiketi ethu ahamba ngayo kuchiyene la last year okutsho ukuthi kuyasiprovela ukuthi into le iyaphambili njalo iyatshengisa ukuthi abantu bayithokozelela njalo bebeyiswela.
Lo mbukiso we-Rise Up Cothoza Mfana uzaqala ngehola lesithupha ntambama usiyafika emaphethelweni ngehola lethumi ebusuku njalo ngaphandle kokubukela amaqembu ecula. Abalandeli bomculo wembube balakho ukuthenga amakawuzo kanye lengoma zamaqembu lawo.
Wola phumilanga yeyi la phumilanga la kwela la sela yoshona ngilindeni ngilindeni ngilindeni
wola phumilanga maduti wola phumilanga la phumilanga yeyi
La pumilanga la kwela la zela yoshona ngilindeni ngilindeni ngilindeni
ngimele isitudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji
bentuso buya mina bentuso buya mina bentuso bentuso buya mina bentuso bentuso buya mina bentuso Bentuso boya mina,
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abasakhulayo bebandla le-MDCT labenhlanganiso ezizimeleyo ezijeneyo bayatshengisela kobulawayo besola indlela iZimbabwe Electoral Commission esebenza ngayo. Umhlangano we-SADC oqala kusasa eJohannesburg le-South Africa ulakho ukugubuzelwa ludaba lukankosikazi Grace Mgabe obhekane lokubotshwa ngecala lokutshaya omunye untombazana kulelo lizwe. Uhulumende sehlele ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe ukuthi libe likhefu njengendlela yokuhlonipha imisebenzi yakhe okuyinto esolwa ngabanengi. Kwane loko la mhlanje holi valelisayo ngontungami linkomo matukandu nabafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.